hayi lokho kuqale isikhathi besikuthizulu lini ngobuningi bani obulawayo abantu babhizi kakhulu ngokulima babhizi sibili ngokulima kulezi nhlanyelo ezisiphuke imini ezikholiswayo sibona iningi labantu ligijima sibili kabanzi ukuthi lako imuli ngemuli yafisa ukuthi ithole inhlanyelo le akusafani layizolo ukuthi kule muli ebezithibile isihlanyelele ukuthi zingadinga inhlanyelo yesintima kodwa kathesi kukhanya wonke umuntu azalele ukuthi ayithole inhlanyelo ayolima sekuyisikhathi seni bonke abantu bazifomile ephakathi kokulima sibili imombo yabo mihle emasimini kubuye endaweni zesikhebo ngathi kanye impilo isiyiphilize lokukhula emakhaya sibuye yangena kwesawayo sibone izakhamizi sikhidelele sikhulude sithi imbuya ukuthi zisizakale ezikhebeni
amasimu la ayenela yini abantu
hayi amasimu kaweneli abantu
akulangxabanikaweneli
bakhona bebevele belamasimu abo wade bevele bekhona izolo kodwa abanye labantu sebethatha indawo zenezi ezindizekele ukuthi zisethise umoya phakathi kwezindlu umanisipala sebelima khona abanye lanxa umanisipala ekhuthaza ukuthi bangahambi bayolima enkhunzini zezifula sekuyikho lase sesibona becala khona besiyalima endaweni ezingavunyelwayo konke lokhu kuyajenisa nje ukuthi hhayi uhlupho lwenzalo luhlasile abantu babonani bazasizakala njengoba kuphe kwaba lezulu nenyaka
labo abalima endaweni ezingavunyelwayo-ke bazavuna pho amabele abo
hayi bayathola kakhulu isixwayiso sokuthi ezindaweni ezinjalo lalaba sebethe balima kodwa balime besazi ukuthi akufanelanga balime kulezo ndawo kuyakuthi-ke kwezinye isikhathi umanisipala awususe wena lwanomuntu danyule ungakasuki isikhathi sokuthi idliwe kodwa le nyaka besingaza kubona ukusenzakala lalinyaka ingathi kubona ngakusenzakala kodwa kungasho ukuthi siyakhuthaza izakhamizi kubana zeqe imithetho ebeke ngumanisipala ngoba ivikela umhlabathi wethu iphinde ivikele lapho njengezakhamizi yakobulawayo
izulu leli liyaphathisa yini kulabo abangela amanzi
liyaphathisa kakhulu abantu sebesebenzisa iy'ndlela eziningi ezijeneyo ezokuthi amanzi le agcinakale bawakhongozele bawagcine asebenze ezambuzini abilisiweyo asebenze ekuphindisekenatheni ngithole sekuthini abantu basambe impahla zabo ekuwatheni hhayi lokho kuqalisa ukuna kwezulu kanxa abantu bebekhala ngamanzi kodwa kukhala kwabo kwehlile